soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alinga litshona njani solukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yamabandla alitshumi lanhlanu yenelise ukungenisa amaphepha okubhalisa ukuncintisa esikhundleni sikamongameli edale le-nominations court. Laba ngabagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Nelson Chamisa owe-MDC Alliance labanye.
Masese lihlekana sibili abala maphepha basa asafuna ukuqondiswa. Kodwa ukukhona ukuthi nxa amaphepha kuwukuthi angenile adinga ukuqondiswa, ayaqondiswa lanxa ukhowe esetshayela. Amaphepha esingawamukeliyo ngavele ephandle kutshaya ukhowe.
Okobulawayo idale lokubhalisa ukuncintisa ukhetho lwalonyaka elenomination court lihlale namhlanje lihlalele emthethwandaba kamanje owe Trade Gold. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ogobulawayo idale lokubhalisa abafisa ukuncintisa ukhetho lwalonyaka lamalunga edale lephalamende kunye lomongameli lama-council ele-nomination court lihlale emthethwandaba kamantshi owe-Trade Gold u-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilunga le-commission ebona ngezokhetho kobulawayo ezek umnumzana Innocent Ncube nguye obekhokhela idale le-nomination court eliqale ngehola lesithumi ekuseni wamemezela amagama alabo abenelise ukusa amaphepha abo e-nomination baqala lokwamukela amatsha idale laze lavala sekusele abantu abadlula amathumi amabili. Ukhomishina wezek unkosikazi Sibongile Ndlovu uthi kobulawayo idale elibhalisa abancintisa kukhansili lasedale lephalamende kugcwele kuyaphithizela njalo abantu abazasala bengangenisanga amaphepha abo bephakathi bazawamukela kodwa abatshayelwe lihola lesine bephandle sekuvaliwe abasoke bawamukele.
Ngibone kugcwele, bagcwele i-courtroom, bagcwele laphandle kufoya kuyaphithizela nje. Okumqoke engunanzeleleyo ukuthi basese lihlekana sibili abala maphepha basa asafuna ukuqondiswa. Kodwa ukukhona ukuthi nxa amaphepha kuwukuthi angenile adinga ukuqondiswa, ayaqondiswa lanxa ukhowe esetshayela. Amaphepha esingawamukeliyo ngavele ephandle kutshaya ukhowe.
Omunye njalo owenelise ukungena idale lokhetho le-nomination court unkosikazi Nomvula Mguni uchasisa ngophawu abalusebenzisayo.
Sisebenzisa isandla esivulekileyo esilomntwana phakathi laye ovule isandla sokudla. Asikabhadalele wonke umuntu, simele ukuthi amabizo abizwe kathi siyabhadala. Hayi uhlelo mbonani luhamba kuhle kakhulu ngoba kathi sekuseni ngingenise amaphepha awe-PR abe-Senate.
Akula zehlakalo zodlakela kumbe ukuxokozela okube khona ekungeniseni ingwalo zokubhalisa ukuncintisa kukhetho ngaphandle nje kwesikamsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosazana Preziya Ngulube obikwa ebotshwe lidale le-nomination court ngemva kokuba ucingo lwakhe lukhale ephakathi lisahleli. IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho olwenziwa ngoNtulikazi mhlaka 30 lonyaka. Ikhomishini yezek ivule idale le-nomination court kwaze kwadlula ihola lesine ntambama saze saya emoyeni lilokhu lihleli lingakaqedi. Amanye amalunga amele ibandla le-MDC Alliance abe lokudana kulandela ukukhutshwa kuluhlu lwabazamela ibandla ekhansilini lasedale kufakwa abanye into abayisole kakhulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eTrade Court Magistrate Court kuCourt 5 ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sekudaba lunye abafisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka le-nomination court esabelweni seMatabeleland North baye kona kobulawayo lamhlanje ngenxa yomango ephakathi kwezigaba kanye lokuswelakala kwedale elingathwala umthwalo lo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Abafuna ukuncintisa ekhethweni bemele idale lePhalamende leMathebeleland North bebehlanganele kobulawayo njalo bathi kungcono ukuhlangana kobulawayo ngoba imigwaqo lendlela zokuhamba eziqintini zeMath North zikhatshana lakhatshana. Ukhomishina weZEC uNkosikazi Sibongile Ndlovu uthi bebekhangelele ukuthi idale lihlale eLupane kodwa ngenxa yokusweleka kwendawo kukhethwe iBulawayo. Ebuzwe ukuthi kuza kwenziwani ngabantu abazaqeda ebusuku, uNdlovu uthe iZEC izakhangela amaphepha azabe esengenile kusiyachaya ihola lika 4 ngemva kwalokho abasathathi amanye amaphepha.
Sizavumelana sonke ukuthi bezikhangele ukuthi ihlalele lupane kodwa okunye okukhathazayo izindawo engathi namafacilities okusebenzela mhlawumbe bakhangele ikoti elupane babona indawo enyandobona kuphithizela abantu bebaneyngangaka. Uyabona ukuthi iZEC ilandela umthetho. Umthetho uthi umsebenzi usebenza ngosuku olulodwa nje. Aluba kutshaya u-4 sokumele sivale kodwa amaphepha abo ephakathi laphana siyawasebenza. Siyawaphrosethayele sesisima khona lapho siyabe sisitsho ukuthi asisayamukeli amaphepha amatsha kodwa lana angenileyo siyasebenza siwaqeda.
UNkosikazi Ndlovu ubuzwe njalo ukuthi bazagcwalisa na isithembiso ngokunikeza abantu abaphumeleleyo i-voters roll wathi uthemba ukuthi iZEC izakwenza lokho.
iZEC lomlando ulandela i-constitution ukuthi inike abaphumeleleyo lapha i-voters roll. Ngikholwa ukuthi izakwenza lokho.
Umnumzana Abednego Bebe oyebandla le-MDCT uthi uhlelo lwe-nomination court luthatha isikhathi eside ekhalaza njalo ngokusweleka kwe-voters roll.
Okwanamhlanje esingakutsho ukuthi abantu njengobona kuyaphithizela abantu bagijima ngokuthi bafaka amaphepha abo njalo ungakhangela i-process yangkhona eyenzakala laphana iyaphuza kakhulu kunje nje kufanele ukuthi ngaba amaphepha onke sengenile kodwa lokhu besathatha amaphepha besangenisa mbona ncanti ngiyakhangela lesikhathi sokusetha u-4 ufanele bavale kambona ukuthi bangaqeda ngo-4 ngokwakuqala lokho. Sibili ke silohlupho esiyo esikomplena ngayo lo ngathi mina into esiyesikhala ngayo ukuthi bekufanele ukuthi i-voters roll ngayiphumile singakaze kube siye ku-nomination kodwa siyibone sikhangele sibone abantu bethu bakhona kasiyithola ngakho i-voters roll kungasenani ngenxa yokuthi sisemjahweni njalo sisebenza la bantu sikwazi ukuthi bayaqilibezela sikukhangele sakubona ukuthi indlela zokuqilibezela leziyana sizamile ke imizamo yokuthi sidinge abantu abalama voter registration slips yibe sibasebenzisile ukuthi ke bangene ehlelweni lolu.
Unobhala jikelele webandla le-MRP umnumzana Akim Mhlanga usole uhlelo ethi luyaphuza. Usole njalo amakhansili abesephoqa abafuna ukuncintisa ukuthi baqale babhadale imithelo yekhansili bengakabhaliseli ukuncintisa.
Silapha eWest Commonage lapho abazamela idale lePhalamende abafaka khona amaphepha abo iku-nomination court kuhamba kahle kodwa bakhanya iprocess yangkhona bayenza
kusenjalo idale le-nomination court yekhansili yakobulawayo lihlalile njalo abantu abangaphezu kwamakhulu amahlanu bebebuthene e-council chambers belande ukuzofaka amaphepha abo. Isimanga yikuthi iBulawayo ilama wadi angamashumi amabili lesishiyagalolunye 29 kuphela. Isikhathi sokuvalwa kwedalela nomination court sifike izweki ilokhe ingakaqedi ukuhlola amaphepha abafuna ukuncintisa ekhethweni, njalo ibikwa izaqhubeka isebenza kuze kube phakathi kobusuku. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Masuku. Kunjalo nje sokulenkokheli yamabandla angamathumi amabili esenelise ukungenisa amaphepha okubhalisa ukuncintisa esikhundleni sikamongameli edalele nominations court elihlale emthethwandaba wephezulu ewe High Court eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaphumelele ukwenza lokho bagoqela inkokheli yomanyano weMDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa, uNkosikazi Joyce Mjuru womanyano wePurple's Rainbow Coalition, uNkosazana Thokozani Kupe owelinye icele leMDCT, uMnumzana Noah Manyika weBuild Zimbabwe, uNkosikazi Violet Mariacha oweUnited Democratic Movement, uMfundisi Evaristo Chikanga weRebuilding Zimbabwe Party, lo mnumzana Emerson Mnangagwa weZanu PF labanye. Oze emele uNkosazana Khupe ukuzatshiya amaphepha okubhalisa edale leHigh Court, uNkosikazi Priscilla Misi Hayirambi Mshonga nguye onguchief elections officer ebandleni leli.
Ngizifaka amaphepha ka Honorable Khupe, she is standing as a candidate for the MDCT. Sikuhambe kuhle sibili, sifakile amaphepha ethu bavumile. So sengile ezitejeni sokuthi seyibhadalile. So ngithabile sibili ukuthi sesiqalise lathi ukubona omama mama sibili besima ngesikhathi sona lesi.
UMisi Hayirambi oze eHigh Court egqoke i-t-shirt ebomvu ebilotshwe amagama abetshengisa ukuthi uyaziqhenya ngokuba ngowesifazane, ulandisa ngesenzo sakhe lesi.
Okwakhathesi siyabe sifuna ukuthi ngalokho kokuthethisana ngabuyanga khonokho ukuthi nxa umuntu engumama athi angazama ukuma abe setshela izinto zokuthi uyisifebe. Njengoba ubona nje ngigqokile i-t-shirt lethi hashtag MeToo, itsho ukuthi mina lami nxa lisithi uKhupe liwule, lami ngiliwule futhi. And nxa kusithi ukuthi lizasithi ukuthi umama angangeni kwizinto zepolitics lizabe limuntu liwule, hayi thina sizazigqokela sizitshele ukuthi singamawule kodwa singene kupolitics zangkhona. Kodwa lokho kokuthi kuthethisane kumele kume, umuntu kumele azimele ngokuthi yena umeleni yena ngokwakhe kuyinami lakwenzi, yikho esikukhangelelayo.
UMnumzana Mafumo Peter Gaba webandla le-United Democratic Front oke wabuyiselwa amaphepha akhe kulokukade kusilela, laye wanelisile ukungenisa amaphepha akhe.
Yikufunda kutshengisa ukuthi esikhathini esizayo izeki yabefanele ukuthi inike isikhala esinganisikhudlwana ukuthi abantu babhalise bayesayinisa ama-candidates than ukuthi benze only 3 or 4 days, kuba nzima kuma-candidates. So bangakwenza kube lesikhathana kumbe a week or 2 weeks, ama-parties bazagwanisa ukuthi bagijime bahlanganise into lezo njalo bazilethe bazicheke kulesikhathi esigcweleyo.
Abafuna ukuncintisa kukhetho lukamansipala bona bebesisa amaphepha abo esigodlweni sikamansipala eHarare City Council eTownhouse. Omunye wabakhulumisane lalo msakazo ngemva kokuba aphumelele ukusa amaphepha akhe ngunkosikazi Duduzile Nyirongo.
Ngisubmitha amaphepha ami izolo, kwakungela abantu abaningi, kuhambe kuhle. Ngithabe kakhulu ukuthi umsebenzi lo ngangiqase kudala, kodwa ngikwazi sakale sengikwazi ukuthi ya sengisenza full time umsebenzi nalo. Full time hit the ground on Monday, even though kade ngisenza kade ngikwenza. So ngithabe kakhulu and ukuthi amaphepha amaphumelele, labantu bamade bekhona kuma abade benginominatile baphumile lapho. So yikho kokungithabisileyo khonoko, bengama-registered voters. Engangikwenzileyo ukuthi ngangisithi nxa ngikubhala bese ngikhangela ku-BVR inspection online ukubona ukuthi ukhona yini. Into engangikwenzile khona ukuthi ngingabuyi lapha ngibe lama-surprise lokuthi abantu bakho abakho.
Abafuna ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende bebesiya kwethula ingwalo zabo edale likamantshi, lapho okutholakale abaningi abekade bebhalisa bezimele ngemva kokwehlukana kwemibono labamabandla abakade bekuwo. Ngimbele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Live Talk lamhlanje kuhlelo labesifazane sihluzene bomama sikhangela ngokuhlala kwedale lababhalisela ukuncintisa ukungena kukhetho lwalonyaka ele nominations court. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ukungavumelani kwamabandla aphikisayo lezinye inkinga eziwahlaseleyo sokubangele ukuthi abanye bacunulwe yilokhu bazincintisele bezimele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo endawonye lozancintisa imele umanyano weMDC Alliance kukhetho lokudinga amalunga eCouncil eGwanda uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
In terms of nomination court yona ngokwayo uhamba kwayo hayi ihambe kuhle akuzanga ngembone any ama problems sikhangele ebantwini bezekhi ngendlela akade besenza ngayo bona hayi ayibanga le problem kodwa ama problems engiwabonileyo asemabandleni ngokwawo lawa ayiwa angena ekhethweni kukhanya kulokubele kuphikisana okukhulu kakhulu cishe kuwo wonke amabandla kundaba yama candidates especially la amabandla amakhulu lethe amabili lawa iZanu PF le MDC Alliance kube lokuphikisana okukhulu ukuthi ongenayo mbani ongangeniyo mbani ikakhulu kwabe alliance ukudlula ngapha kuZanu PF ngoba kuZanu PF ingxenye bahle bachaya izitatement zabo njengokuhlala kusenziwa ukuthi akuphikiswa kangako but ngapha ngaku-alliance hayi kube lokuphikisana okukhulu kakhulu ukugcine kubona ukuthi amnumber yama-independent candidates angenileyo iphezulu kakhulu.
Ye Mnumzana Moyo, wenothini nge-nomination le isizwa kuthiwa ibandla lenu like laba lenkinga lapha lalaphaya?
Siyabonga baba, ngikhuluma nje ngiseGwanda lapha Major Switch Court. Thina asikayiboni i-nomination ngoba esikubonayo ukuthi yikho simi phandle sikusele ekuseni asikaseyivwa ngaphandle kokuthi sifake amaphephethu abangasitshela ukuthi aya aqondile loba kaqondanga. So ngokunjalo ngizathi mina uhluphe esifike saba lalo litholakale ewanke nasefolosi lapha kade besala ukuregister ama-council candidates bethu besithi alezikweleti zemithelo yamakhanda kanti la izolo besike saba lo hlupho olunjalo elubhani lasenkaya.
Mnumzana Fuzwayo, ubona ungani kungenziwani kwela kusasa ukuthi amabandla ekhanye engadonselani ikakhulu ngesikhathi sema-primaries?
Ngizacala ngikhulume kakhulu ngenkunanzelele ku-MDC Alliance. Kulusizi ukuthi okwangathi kwavunyelwana ekuqaleni kuthe sekuzephutha ngapha akusaphuthanga sokuyikho okwakuvunyelwe ukuthi indaba yama-candidates izaphathwa kanjani. I-MDC eyiyo eyibigger partner ku-coalition ivuke isingethatha ama-seat amaningi lama-ward amaningi okwakungavunyelwana ngaseke sokuphongufakwa. Basayinayo besayina besuka ebandleni elilodwa kuma partners e-alliance so kukhube abaningi kuma partners e-alliance so okukhulu ukuthi in future nxa abantu becabanga into enjenge-alliance into zonke lezi zama-candidates kazilungiswe ziphele kusese lesikhathi kungabi yimfihlo ngendlela kade kusenziwa ngayo i-alliance ilanda ama-elections lawo kuhle kuphele ngabo February nxa sekuvotwa ngoJune. Abantu bese bazi ukuthi lapha kulobani lapha kulobani kubhalwe phansi kwasayinelwana kwabasegcekeni wonke umuntu wakubona hayi kungani ngumacathelana kuze kuye kuhlupha ekucineni into isile 3 years kukhulunywa ngayo.
Mnumzana Moyo, lina ebandleni kuyini kahle kahle elibona ngani lingakulungisa?
No, thina njengebandla asikahlupho olunjengalolu esibizwa lubalwa kula mabandla azithi makhulu kanti amaningi awusiwezwa esithalwe lidemokhrasi sesibona lokuthi idemokhrasi yangkhona kabalayo ngoba kuningi basebenza ukuqilana. Thina ngaphandle kokuthi i-process yezek sicabanga ukuthi ayikho that fair and efficient, sicabanga ukuthi kuphela yilo hlupho esibhekana lalo kuphela ngoba kundawo lezi akade ngizibala ukuthi abantu bethu besebebiselwe ngoba besesi-ingeke yona i-head office yangkhona ezekhi lisusiba yiyenika i-directive ngokuthi hayi abantu labo libaseve lingatsho lokho akade likutsho. So engingakutsho ukuthi thina ebandleni asilalo lolu hlupho ngoba sinanzelela ukuthi ibandla lethu vele asola abantu abadinga umsebenzi ePhalamende, ngelabantu abadinga ukukhulula abantu bakithi kubugqila bakibo sibamela ngeqiniso ngezinhlupheko zabo. Kodwa kula maphathi njengoba sisho ukuthi i-alliance kwahamba so i-alliance yaba soyiqiniso isikhathi esiningi yokuqilana, yikho ubona namhlanje nge-nominations court sebetshengisa ama-true colors abo.
Alo-ke ngumqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party, ubexoxa endawonye lozancintisa emele umanyano weMDC Alliance kukhetho lokudinga amalunga ekhansile eGwanda, uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Election Support Network iZESN ithi ikhathazekile ngokuthi inhlanganiso ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ilokhu ingakethuleli abantu ugwalo oluluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll lanxa ilanga lokhetho selimenyezelwe njalo ledalele nominations court selihlangene. Inhlanganiso le ithi iZEC yephula isisekelo sombuso. Kodwa umqondisi weZEC uNkosikazi Priscilla Jigumba ubikwa esithi inhlanganiso yakhe isebenza gadalala ukuthi iqedise ugwalo lolu ilethulele umphakathi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Councillor Sicelo Mpofu, umgcini sihlalo weCouncil yeNgayi ngalolu daba.
Ngibona ngathiwa indlela okwenzakale ngayo akusalandelwa umthetho onguyo oyiwo osekela inhlelo zokhetho othi nanxa kusiyafika i-nomination code wonke ama-political parties abe sephiwe i-voters roll. But bona nxa kade sezekukhulumeni ensukwini ezidluleyo bathi bona bazanika ama-candidate wonke azabe phumelele ukungena ukuthi ancedise, kodwa kayisiyo indlela bade kumelekenze kwenzakale ngayo. Njalo ngathi ukukhandela lokhu sibona kuthiwa kulokwephula komthetho lokungahloniphi ilungelo lwabantu abavotayo.
Phambilini kwalingxoxo uthe kusobala ukuthi ukungabi khona kogwalo lolu kuyathinta kakhulu abantu abafuna ukuncintisa, kuyini okubonile?
Ngingathi nje ngamafitshane engunanzelayo ukuthi ngabe ngingakade ngidala ugwalo loluyana bekungena need ukuthi umntwana anze mbuzo ukuthi waregister yini, ngoba to make sure ukuthi umuntu owaregister kumele mina ngizichekele ukuze kunganisiya laphana ngile qiniso eliphelele ukuthi sibili umuntu lwana ukhona kuvoters roll. But okunye kade senzakala ukuthi mina bese mphonga ukuthi ngingakhuluma nomuntu athenana ngaregister, but ufica umuntu kwenisikhathi nxa usufika laphana ufica umuntu bizo lomuntu lowo kalikho.
Kodwa lamuhla bangabe bebaningi obabone besiba lalolo hlupho khona ngapho
enkosi. Hayi, in fact mina akanzange ngibe phakathi okwesikhathi eside. Mina amaphepha zami ngasubmit izolo, okwanamhlanje kwenzeke ukuthi ngithe sembiza ibizo lami ngangena ngaverifyisa ngenza konke, ngithe sengiqede lokhu ngahle ngaphuma phandle ngibuye sendanda u-4 o'clock.
Kodwa khona umumunjani khona ngapho enkayi, kuqhubeka kuhle konke?
Hayi, everything is going well. Angingaboni ihlupho sila kunanto engisholileyo. Idalele nomination court beseofisini ye-council for i-hall because iZEC currently kathe sigabala ama-offices ale hall enkulu, then i-council ile hall enkulu ecacwa ikwanisa ukungenisa abantu bonke.
Alo-ke ngumnumzana Sicelo Mpofu, umgcini sihlalo we-council yeNgayi ekubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa le Studio 7 ekhona le eNgayi. Ngokwezemidlalo, isiqalile imidlalo yenguqu eyokudinga intshantshu zomhlaba jikelele eqhutshelwa elizweni laseRussia. Okuninga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Selize lafika ilanga ebilindelwe ngamehlo abomvu ngabalandeli bomdlalo wenguqu njengoba umncintiswano weFIFA World Cup usungulwe usemthethweni namhla elizweni laseRussia. Umculi olodumo kwaleBrithani uRobbie Williams nguyothokozisa abalandeli bomdlalo wenguqu ababukele umkhosi wokuvula okusemthethweni kwalemidlalo oqhutshelwe enkundleni eLuzhniki esedolobheni leMoscow. iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo eRussia kanye leSaudi Arabia yiwabe ngabaqali besiziba njengoba idibane kumdlalo wokuqala walo mncintiswano wona ophele iqembu leRussia linqobe nge-5 kanye njalo amagoli alo avele kuYuri Kazhinsky onguye ohlose igoli lakuqala kumncintiswano lonyaka wezizwe zomhlaba uDenis Cheryshev yena olitshayele kabili emambuleni kwathi amanye amagoli avele kuAtem Tsuga yena olitshayele emambuleni yelemizuzwana nje esanda kungena enkundleni ngehlandla lesibili elo mdlalo ikanti elinye igoli livele kuAlexander Golovin. Lawa maqembu akusibaya sikagroup A njalo omunye umdlalo wesibaya sikagroup A uza kuba khona kusasa ngolwesihlanu lapho iqembu le-Egypt elizadibana khona lele Uruguay. Kusenjalo inengi zendawo zokuzithokozisa ezakobulawayo zange zizihluphe ngokuzama uhuga abalandeli bomdlalo wenguqu okuba bebuye ngobuningi ngokwenza indawo zokubukela ibhola ebethe gwaqa ngobuningi babo ezibizwa ama-fan park. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthi yena kwezabo indawo zokuzithokozisa abantu bazabukela imidlalo yezizwe zomhlaba kumabonakude okuyinto abavele behlezi beyenza mihla yonke nxa bebukela imidlalo ngaphetsheya.
Thina njengeqembu le-Highlanders umdlalo World Cup siwukhangelele njalo silungiselele okokuthi indawo zethu zona ziyane zokuthokozela. Hayi uyabe omabonakude babe khona njengehlala yenza ukuthi abantu bazabukela. Into esingasanelisanga ukuthi siyenze indawo enjenge-fun park kodwa indawo yokuthokozela iyabe ikhona njengensuku zonke.
Kusasa ngolwesihlanu njalo amaqembu akusibaya sikagroup B azaqala imidlalo yawo yezibaya njalo azadlala ngokulandelayo. Iqembu elimela ilizwe leMorocco lizadibana lele-Iran kuthi ele-Portugal lizanqikelana lele-Spain. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Siyabonga Njanji. Sikhuluma nje kulombuthano ohlaziya isimo sombusazwe eZimbabwe phambilini kokhetho. Umbuthano lo wenziwa khonapha eMelika esigodlweni senhlanganiso ebona ekhuthaza ngentando kaZulu National Endowment for Democracy lapho esilentathela izindaba yethu uGibbs Dube. Ngiyakwamukela Dube.
Yebo kanti kunjani?
Ngiyaphila. Ungasitshela ukuthi uhamba njani ngapha?
Ee kathi sigodlweni senhlanganiso leyibona ngezombusazwe njalo langezokhetho e-International Republican Institute ekhonapha ke esigodlweni Washington DC. So ke okhona ukuthi kulabantu abaningi ababuyileyo baze kuzwa ukuthi eZimbabwe kwenzakalani. So ke nxa sikhangela isihloko sendaba yalamhlanje sikhangela khona ukuthi ezokhetho zizobanjwa njani njalo lokuthi ukhetho lwakhona lungenziwa kuzayenziwa yini ukuthi kube e-runoff nxa kwi-presidential kwenziwe ngendlela enhle kumbe kuyayenzakala okwenzakala ngo-2008 ukuthi ukhetho impumelelo yangkhona yakwahlala isikhathi eside kungakhulunywanga. So abanye abakhona lapha-ke abavele eZimbabwe udr Ipo Mandaza yena ongumqondisi we-Surface Trust kuzobuya-ke udr Alex Magayisa yena okhonapha-ke kuhlanganiso okuthiwa i-Regan National Endowment for Democracy khona ngale-ke uyifelo. Kuzobuya-ke labanye abatshiyeneyo abanjengo osikazi Imani Countess, u-Africa Program Director we-Solidarity Center nabanye abatshiyeneyo. Okuphumayo kathesi khonapha emhlanganweni ukuthi abantu bangazani bayathandabuza ukuthi ukhetho lweZimbabwe luzaqhutshwa ngemfanelo ikakhulu nxa bekukhangela i-voters roll bathi ababoni ukuthi kuyahamba ngemfanelo. Lokhu-ke kwethulwe ngupatrick Malo ongu-senior associate director National Democratic Institute. Kuzokuya lo-Elizabeth Lewis layo kade seZimbabwe besiyakhangela ukuthi kuhamba njani o-International Republican Institute. Bathi-ke okuhlupha kakhulu ukuthi abantu ngabangakhululeki kangako loba-ke umnumzana ebasomnangakwezama ukuthi avule sifile amasango abantu baxoxisane ngesikhathi sokhetho kodwa bangani bayathandabuza kuhle.
Manje-ke khonokho impumela yomhlangano nalowo iqakatheko okunganani?
Iyo kanye baza kuhluza lapha-ke baza kunika ohulumende abatshiyeneyo njazenhlanganiso eziningi emhlabeni wonke jikelele. So-ke bangakuhluza khonokho-ke sebekujikela ibandla abantu sebekubona ukuthi bangawusebenzisa njani. So nxa ukuthi bakhuluma ngodaba olunjengolwebutho ukuthi ibutho nganiliyandlela ngenela kwezombusazwe kuza kukhulunywa-ke ukuthi pho nxa kunjalo impumela yangkhona yokhetho izabanjwa njani abantu abazabe belukhangela lolo khetho. So siyakwazi ukuthi lapho kuthiwa ngama-observers so kuzabuzwa ukuthi pho kuhamba njani. So siyabona-ke ukuthi khonokho-ke kungasetshenziswa kakhulu Chris ukuthi kusetshenziswe ukuthi kubona ukuthi ukhetho luhanjwe nje luqhutshwe njani.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Sibongile kakhulu Dube.
Hayi, sibonga kakhulu ukhathi.
Okay. Asilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.